Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 24 ngoNtulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali chona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Omunye owetheswa icala lokubale sandla ekunyamalaleni kukamnumzana iTai Dzamara ulandula leli cala silengqoqo layo.
Ngangizamfonela ngiphinde ngimthombe kuzakadela khonokho njengoba mina bathi mina ngingathomba umuntu iTai Dzamara ngase ngimfonela zenkinga mina ngimthombe.
Udaba lwempahla yabesifazane yokugqoka ensitha ludala inkulumo.
Thina zathi sikhula kudala kusasitshelwe ugogo ukuthi impahla yangaphansi egqokwe ngomunye umuntu vele kawumelanga uyigqoke.
Okwezemidlalo, amapholisa athi aselungiselele ukulwisa udlakela olungaqhamuka enkundleni yePapa Fields kusasa emdlalweni wenguqu oza kuba phakathi kweqembu leHighlanders lele Dynamos. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni we Studio 7. Omunye owetheswa icala lokuba lesandla ekunyamalaleni kukamnumzana iTai Dzamara unkosazana Thabita Khumalo ulandula leli cala. UMakhumalo uthiwa ngamapholisa wachayelana ucingo lomnumzana Dzamara ngelanga lapho azanyamalale. Dzamara useleminyaka ezine engaziwa ukuthi ungapi ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo lapho ayegela khona inwele eGlenview. Sixoxe lo Makhumalo ongumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ukuze sizwe ukuthi uthini ngalolu daba.
Kanti okwenza ukuthi bangaze bangibupha bona bekwazi ukuthi ngingahamba ngathumba uDzamara namhlanje kade bambona ke ngihambise khona namhlanje ngikhona besazi ukuthi yini engamthumbayo. Njalo ngizabe ngimthumbela ukuthi uItai Dzamara wabhala ugwalo ukuthi ngithiye isikhundla sokuba ngupresident welizwe ebhalela mina umbe wabhalela umgabe. Mina kanye uFilizwe okuFilizwe ngumgabe uItai Dzamara wabhalela umgabe incwadi emtshela ukuthi usehlulekile ukuthi akuphe leli lizwe. So kachiye isikhundla sabo sokuba ngumongameli welizwe. So mina ngabe ngimthumbela ukuthi undlokoze ngaphi and ungitshele ukuthi ngihluleke ngaphi ngomsebenzi wami njengomeli yephalamende.
Bathi bona amapholisa kulobufakazi obukhomba ukubana ngelanga lapho anyamalala khona wake wakufonela kumbe wena wamfonela uthini wena ngalo?
Lawa ngamanga amazwi angenza inkubu kinyongo. Ngangizamfonela ngiphinde ngimthombe kuzakadela khonokho njengoba mina bathi mina ngingathemba ukuthi uTai Dzamara ngase ngimfonela zenkinga mina ke ngimthombile. So angikwazi ukuthi bakhuluma ngani njalo mfuna abanjengisa ukufakazi kodwa mina ngingabuboni bebofakazi ukuthi mina ngamthumba angiqeda ukumthumba ngamfonela futhi ngiyabe ngimfonela ntingani. Iqiniso elikhona ngelokuthi uTai Dzamara wabhala incwadi ebhalela umgazi emtshela ukuthi usehlulekile ukubusa leli lizwe ngehle esikhundleni sakhe kungena abanye. UTai Dzamara kabhalelanga mina uThabita Khumalo incwadi yokuthi ngehle esikhundleni sami ngoba mina kangibusi leli lizwe. So angiboni imidi yokuthi ngimthumbe ngoba ngaze ngimthumbe ungomeleni ukuthi ngimthumbe angaze abonakala.
Lo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Udaba lokuthengiswa kwempahla yensitha ngizaphinda njalo udaba lokuthengiswa kwempahla yensitha uyabo mama seludale inkulumo loludaba lwethule edale lePhalamende ngunkosikazi Priscilla Msiya Irambu Mushonga webandla leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Sixoxe lonkosikazi Rita Ndlovu isakhamuzi senkulumane ukuze sizwe imbono yakhe ngaloludaba.
Le yinto embi
kakhulu vele ezilayo thina zathi sikhula udala kwesasitshelwe ngokugogo ukuthi impahla yangaphansi egqokwe ngomunye umuntu vele kawumelanga uyigqoke. Sekhathesi khona kuyala ukufika abantu abafazi bebhizi omama bebhizi bethenga izinto zenenzana ngendaba zodubola ukhona elizweni lona leli. Kuyangayisa yinto vele engakhulumekiyo vele yayesayo.
Khona ngokuzwa kwakho nxa bezithenga bayenzani? Bayazigezisa yini ngemithi kumbe ukugezisa ngamanzi atshisayo kumbe kuhamba njani wena ukuzwayo?
Selaleleni impahla kambe vela sekuyatsha ngamanzi atshisayo. Bayawatsha kuphela kaku-ayinwa uyawatsha ugqoke. Lesepa nje udubule ukhona useziyothenga lejiki uyawatsha kuphela ngesepa isepa yona le esikihlelwayo uye kugqoke ekucineni. Sengomkhuhlane emningi kangaka sezikwazi ukuthi kuyini okwenzakala ngemva kwalokhu ukuthi igqoke ipenta umazi lo muntu wakhona lokuthi lalingelikabani vele kawulazi. Kunzima kakhulu ende kuyayangisa elizweni elingangelizwe leZimbabwe ilizwe elalisaziwa liyi-bread basket ye-Africa abantu sebethenga izigqoko zona lezi zangaphansi ezitaradini.
Manje ngokubona kwakho kumele kwenziweni zingangeni impahla lezi omama bona bese beswele ukuthi bayagqoka ngani ababengela imali yokuthenga ezintsha?
I-problem ekhona kanti ukuthi uwazi ukuthi zingangeni phela impahla zelezi zavala ukuthi kazingeni kazingeni akula bhoda lapho ezingena khona kanti kuyaziwa ukuthi impahla lezi zidlula ngathi ngezabobani and ungakhangela lapho ezithengisa kuthiwa i-dollar for four. Uyabuthenga dollar for four kumbangosikisi and kakulamuntu obotshwayo zithengiswe egqikela kulamuntu ozabuza ukuthi khona kanti vele uziphethe ngaphi. Seze waze zivalwe vele ku-useless lokuvala ngoba one abantu badubekile abalamali akulamali elizweni akulamsebenzi lisingaze sithi kakuvalwe abantu bayathatha ngaphi amasektar avaliwe akulafekthi ethungamaphensi kadesi amafekthi engangiwaziwo lankesha manufacturing labo-aven manufacturing ababethunga ama-ambuzo lezimpahla kawasekho.
Lo-ke ngunkosikazi Rita Ndlovu isakhamuzi senkulumane koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekhona le koBulawayo. Umbukiso omkhulu wokuthuthukisa ubungcitshi emsebenzini wezokuthokozisa uZulu owe-art ezomgido lezomculo kwabasakhulayo owe-Let Them Schools Festival usungulwe eHarare kuyona le iviki wangenwa izikolo ezedlula ezingamachumi amathathu. Okuningi asikuzweni kuMark Peter Ntambe esethulela lolu daba eseHarare.
Umbukiso lo wenziwa minyaka yonke ungenwa izikolo ezivela ezabelweni ezitshiyeneyo zelizwe ezeprimary lezesecondary. Unkosazana Thembisile Mathunga okhokhela iqula lezifundi zenjube ezithakazelela i-art uthi ngokwesithathu bengena lo mbukiso njalo benxuba ngoba sebefundisa eze-art ukuba ziphathise abantwana empilweni yabo.
Itheatre yaya-introduce eminyakeni edlulileyo ezikolo so lokhu esifundisa i-theatre arts as a subject. So after teaching theatre arts njenge-subject abantwana sebeyithakazelela.
Abantwana banikezwa ithuba lokutshengisa ubungcitshi babo kwezomgido inkondlo lomculo. Ukudzai kutu isifundise Harare siqhuba izifundo zika form 5. Ukudzai uthi umbukiso onje uyamphathisa kakhulu ukuthola ithuba lokuhlanganela labanye lokufunda okuningi ngendlela engathuthukisa ukuzwisisa izifundo zakhe.
Mina njengomntwana ngilesikhathi sokuthi ngiyazokunye engakwaziyo kulabanye abantwana okuzangenza ukuthi ngifunde ngize ngikhule njengomuntu okwazi izinto eziningi kakhulu.
LeZimbabwe lilandela isiqoliso zempumelelo yeKhomishini kanzela masaka kwezemfundo likhuthaza ukufundisa kwezifundo ezingaphathisa intuthuko yezifundo ngokugcweleyo kugoqela imisebenzi yezandla lokuzenzela okugoqela i-art. U-Albert Mithi oyisifundo uthi ngaphandle kokuthuthukisa ulwazi kunye lokuphathisa ukuvula amathuba okuzenzela empilweni ifestival enje ibanikeza ithuba lokufundisana lokunikana amacebo okungenza ukuthi bethuthuke babe lolwazi kuzinto ezitshiyeneyo besebenzisa i-art.
itimi yethu kade sikhuma ngendaba ye-HIV silokufunda sifundisana peer to peer sitshintshana imbono ukuthi kanti singenza njani ukuze sivikele igciwane lethu.
Abaculi abaloduma abagoqela imbongo Albert Nyathi lo mculi uThanganyika labanye abazangena lombukiso njengendlela yokuzobona kunye lokuhlola ubungcitshi obungaba khona phakathi kwezifundi labasakhulayo kwezomculo le-art eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Leva laleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Manje ke sengidedela emuva ngelithiya izandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo Senator Sthembile Mlotshwa Mathebeleland South ngodaba lokwendiswa kwabantwana besesebancinyane olusahluzwa edalela Senate. Siyalambulela kuhlelo.
Ngiyabonga Thabeni.
Selingaphi ngengxoxo mpikisano yenu ngodaba lokwendiswa kwabantwana?
Udaba lolu siphezulu kwalo kakhulu kaende abantu bayakhuluma kabanzi kakhulu futhi betshengisa lobumeli babo babantu lokuhlala kwabezigabeni ngoba lezi nduna zaphatheka kakhulu ngalolu daba lwabantwana nabo. Sesikhangelele ukuthi uSenator Tingias aligoqe ukwenzela ukuthi ize masinyane impumela ezavela ku-Ministry of Justice and Legal Affairs.
Liyavumelana lonke kumbe bakhona bakuphikisayo lokho?
Abantu bonke siyavumelana kakhulu uChief Msaruba. Yafaka amagama angifakisa futhi umangalisayo esithi kufanele ukuthi umuntu ongubaba yena uyothatha lowo mntwana omncane le-12 years. Nxa ekhulula ibhanti akhulula ibhurugwe kufanele kufike ukuthi kambe ngiyenzani yindoda endala ngingaka umntwana longaka. So-ke lokho kuyatshengisa kakhulu ukuthi kona labo baba baphathekile kakhulu ngendaba yenaleyo ukuthi abantwana bembi kancane and bafakaza amasenethi amaningi ukuthi bahlangana lakho kuzukuthi abanye abantu basuka bathatha uhlupho lwabo besibe sithi kona sebefuna ukuthi baluqede ngokwendisa umntwana lowo omncane bebona ngani baluqeda ngathi baluqalisa.
Ngakho lo yedwa owathi kungabe kulungile nxa sebekhangela isiko.
Hayi, akukho ngisho leyedwa. Basola kakhulu baze basola amazwi akhulunywa nguThomana ukuthi umntwana lo 9 years angenzi. Ngoba eSenate imhlobo yonke ikhona eseZimbabwe ikhona eSenate. Noma yiphi umhlobo ukhuluma ukuthi no, umntwana omncane kanika ithuba lokuthi avuthwe abe bazi emendeni lapha uyakwenzani. Sandekile ngoba emendeni lapha umntwana lo akalandi kungena endlini yokulala kuphela. Kuningi afanele akwenze okutshengisela ukuthi nje uyabe esengenina wabantu, esezadala abantu. Kakhulu futhi sakukhangela ukuthi yena i-18 nxa sijezi labo abantwana bale 18 lokhu kusabaluleki ukuthi lokhu kwenze so, lokhu kwenze so. So la i-18 incinyane kakhulu ngokukhangela kwethu. Saye sakhuluma ngokuthi i-21 ibingcono ngavele yena umthetho wafaka ukuthi umntwana akabe le-21.
Liluhluza lolu daba e-Senate ikuyini okunye okulandelayo?
Singaligoqa angithi kumthetho isisekelo sombuso esitsha ihlangane isebenze ukuthi lasemakhoti abe lezindlela ama-act ephalamende ayenza ukuthi umthetho usebenze kuhle. So singaqoqa sesilande ngama-NGO amaningi afuna ukuthi asincedise ekutheni njengamamembers-ke e-Senate sifake amandla okuthi lowo mthetho masinyane kawenziwe because nxa kulokho kungakalinganiswa kungakafakwa ama-act ephalamende omantshi kuba nzima ukuthi bawusebenzise kanjani.
Sezwa njalo omunye esithi labantwana abangabafana kumele labo bekhangelwe ngoba kwenzakala ukuthi bethandane labesifazana abakhulileyo kumbe hayi ayisikho eliveleli kukhangele akwandanga kangako.
Ye, lokhu kwathontela ngoba abantu basebekhuluma bahlanganisa ngoba abantwana ngabethu bonke kwathontela ukuthi ngenxa yomumo welizwe ongamanga kuhle abantwana abangabafana ngokusweleka kwezinto zokwenza ufica kuyukuthi sebehugeka bangene-ke bathathwe ngabantu omama laba ababebathiwa ngabomkabo abalezinto yena umama uyabe ekhangelele ukuthi ufuna ukuzizanda isigqili sakhe sokwenza lokhulalokhana kuyukuthi ufana nito ekhangelethi impilo yakhe isikhonapho ngoba yena-ke bengakalalutho kodwa-ke lokho asazange sakukhuluma ngakho kabazi kabanzi ngoba i-emotion yona yayivele ikhulume ngabantwana abangamankazana abendiswa ngabomo ngabazali abendiswa ngabomo ngalaba bantu abagcinayo laba abazigcinelayo futhi ngoba kuthathi futhi kukhona labantu abangamankazana athi ofice sezimisamisa esetshengisa ukuthi angafuni ukuthi abantu abadala kulaye bakhulumisane naye ngendaba zenezi zamacansi.
Ngibona ingani phambili kunjani wonke umuntu uza kuthakazelela lokhu kungenzakala ukuthi kube ngumthetho.
Thandekile izakhumbula kahle kahle ukuthi vele udaba leli olwabantwana njengabhala ingoma uqalani likhule lo ngangikhangela umunye right round nje i-Afrika yonke ejikelele kakugreki mzali omanti bakhibukela indaba bayibone ukuthi ifikele ngathi kwakhona kugreki mzali nxa eseyenze waphambanisa impilo yomntwana bona ngani kungavele uminista abuye azokhuluma ngalo kuzakwenzakala ukuthi wonke umuntu asekona.
Kuyezwakala, sibongile ukuxoxa lawo. Lapho besixoxa lo nkosikazi Sithembile Mlotshwa, usenetha weMatabeleland South. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, sibongile ke Sithandekile Mhlanga, ube lelanga elihle. Okwezemidlalo ke lamhlanje kusasa kule midlalo embalwa yenguqu yenkonkezo yePremier Soccer League. Kodwa umdlalo omkhulu okhangelelwe ngabaningi ngoza kuba phakathi kweqembu leHighlanders leDynamos enkundleni yeBarberfields. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yePSL uKenneth Ndebele otshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi abasekeli bamaqembu la kumele bengenzi udlakela njengemvama.
Abathanda umdlalo, ibhola lomdlalo asombi. Kuba labantu abanye ababona ngani sebethola ithuba labo lokuthi befike benze ubudlwangudlwangu. Kuyaphambanisa, kuphazamisa labo abadlali abaye abadlalayo ngoba sakwazi ukuza tedlala engakhuthi igedi kuyabe uyirekeni kumbe kuyisitina. Akuvela kuncedisi nje udlongdlongo kufanele ukuthi abantu bekunanzelele ukuthi inkundla yebhola inkundla yomdlalo. Azange sizwe thina sikhulu ukuthi abantu bajikijelele ngobomunye udotshile kubedlala u-R.
So ke manje ungathi lingakunqabela njani khonokho njengoba kulo mdlalo lowo buyayo?
Hayi, singunqabela ngokucela abantu ukuthi betshiyane lo dlame. Sikukhangele ukuthi kathi ngani siyahlala ezindlini lapha zake sizwe ukuthi abajikijele babulala amawindi omakhelwane. Sicela nje ukuthi ozwa ngani yena okwakhe ilulaka lokukwezojikijela ame ahlale ngikhaya. Futhi labo abathanda imidlalo bebuye bezobukela. Ngithandile indlela omunye umqeqeshi okhulume ngayo ukuthi hayi bona bengabaqeqeshi labadlali bayazwanana amaqembu wonke aku-PSL. Udubo labo babona abantu ababukeli beyima abayenza udlame. So isicelo sethu nje ukuthi akantu ake bendile ezithobe udlalwe ibhola enqobile nxa ngitshile obhanga uhlale kunjalo ukuthi kube singabe lokhu siqhubeka phambili sikhatha amapolisa amaningi kunjalo nje amapolisa lapho ngukhathwa ukuthi bebuye kuphela bazabhadala. So amaklabhu agcine engaselayo imali yokuthi bethenga abafana bekhulisa abafana ngoba imali zonke sezisiyake endlekweni zokuhlela ukuthi kungabi lo dlame.
Ye kodwa bakhona bathi onompembe lapha abenzi kuhle abanye bayiginya sibili impembe kube sokuhlupha khona.
Kanti nxa ubona ngani nompembe uginyini impembe buya le yakho ucele lawe sikufake uthaye ngoba phela onompembe ngabantu labo. Njalo kanti ingani nxa sibukela lapha komabonakude umhlaba wonke jikelele baphambanisa onompembe beyiginya impembe kodwa azake sibone khona nje ilangelilodwa kuthiwa khona kulababukeli be-Manchester United abangene ground ukuthi i-Chelsea indaba inikumbekwa. Kanti kithi kuyini okungani sokuyinkalakatha ecala sokufanele lo mpembe lo athawe ngezitina azafe.
Siyabonga ke Gibbs Dube obexoxa ke lapho lo Kenneth Ndebele esiphathamandla senhlanganiso yePremier Soccer League. Hathi ke isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke. Igama lami nguChris Gande Lilayo.
been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.